ukuxokozela kubandla lezanu-PF kuvele kuyindaba yabo uhlala ukuxokozela ikubona lelizwe abaliphetheyo lilokuxokozela yonke into nje imimanzonzo kuyinetha yabo kodwa lapho esikhona ngendaba zabogeza lokuthi umnanga akahambi ngibona kuzachitheka igazi kuzahotshwa abantu ngoba siyazi ilevu ye-intolerance abalayo ngama-views abanye abantu abangavumelani labo ezinsukwini nje njengoba sesibonele izincwadi ezisecurity zamapholisa sebethi badinga ogeza kuzathuliswa njengona sike sazwa ngaphambilini ubaba uNkomo ethi izikhuni ezithunqisa intuthu bazabona ukuthi benzeni ngazo indlela vele abadila ngayo ukuthi labo abathunqisa intuthu bayabakhipha babaphihlize so yikho okuzenzakala mhlawumbe size siyefika ekupheleni komnyaka kuzabe kuyikuthuluthulu kuyisisanasana
ye kodwa kuzokuchitheka igazi yini baba Mlalazi
njengona ngitshilo kuvele kuyindaba yabo abantu bezana uPF ukuchitha igazi kusukela empini babebulalana ngaphakathi sadla nxa sisithethe uzibuse babulala abantu ngegugrawundi sasuka konke ngabomramba tswina nangesikhathi sokuqala kobhosi nge-2000 belokhu bechitha igazi angiboni isizathu sokuthi bangalichithi manje ngenxa yokubana kuvele kuyinetha yabo ukuthi basebenzise udlame ukusolve ama-political problems
kodwa lolu dlame lungalungisa konoko ke okubahluphayo
udlame awuzakele ulungise lutho ngoba nanti ilizwe lifile ngenxa yodlame abalusebenzisayo izikhathi zonke so ukuze badile ngama-problems abo abana bayavumela abantu bana babe lama-freedoms ama-freedoms alotshwe kusisekelo sombuso sasezimbabwe not isisekelo sombuso wezanu-PF bangavumela abantu ukuthi bakhulume njalo bavumele le abayibiza bethi yi-tolerance ukutolereta ukuthi omunye umuntu uprefera ukukhuluma ngohlobo oluthile omunye uprefera ukuhamba ngendlela ethile bangavele bakuvumele lokho yikho kuzasolva iproblem ekuzanu-PF le problem eselizweni jikelele kodwa kamboni bekwenza lokhu ngoba